Umthelela wempileko umnotho weZimbabwe uvele sobala ngo-2022 kugwalo olwethulwe zingatsha zomanyano we-United Nations ezibalisa olwe-World Food Programme, WFP, i-Food and Agriculture Organization kanye le-International Organization for Migration. Ugwalo lolu olulesihloko esithi Impact of the Ukraine Crisis in Zimbabwe, inhlanganiso lezi zaveza ukuthi ukuqhamuka kwempilo kwabangela ukukhwela kwentengo yezinto ezifana lemvundiso yefertilizer, amafutha ezimota, lokudla eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngoba amazwe amaningi ethenga izinto lezi kwele-Russia lase-Ukraine. Ugwalo lolu luthi intengo yefertilizer efana le-ammonium nitrate yakhwela isuka kuma-dollar aseMelika ngamachumi amahlanu lanhlanu, $55, yaya kuma-dollar aphezu kwamachumi ayisithupha, $65, isaka le-50 kg. Isaka lomkhakha we-compound D lona lakhuphuka lisuka kuma-dollar cishe angamachumi amane, $38, laya kumachumi amane lanhlanu, $45. Khathesi kwezinye indawo futhi kusiya ngohlonzi lwayo, enye imfundiso ibiza amadola ngamachumi ayisikhombisa, $70, kusiya kwayisitshiyagalolunye, $90, ngokutsho kukamnumzana Clive Mnagandafa, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Commercial Farmers Union eMathebeleland North.
We've had to contend with the rising cost of our main.
Ukulima yikho ukuhlaselwe kakhulu yinto. Into zokulima zikhuphukile. Nathi sokwenze sakhuphula intengo yezilimo.
Umlimi umnumzana Winston Babbage laye utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngenxa yokudula kwefertilizer usesebenzisa ubulongwe ezilimeni zakhe.
That's dropping. Yes. It's fertilizer again that's derived from a very good organic fertilizer.
Ubulongwe bukamalulwane buyimvundiso enhle kakhulu. Mina ngabona kungcono ngisebenzisa wona ngoba ifertilizer isidula.
Ngomnyaka iZimbabwe ithenga imvundiso yefertilizer eyisilinganiso samachuma esikhombisa ekhulwini, 70%, emazweni agoqela iRussia, Ukraine, Mozambique, United Arab Emirates, Mauritius leSouth Africa. Ugatsha lomanyano we-United Nations olukhangelane lokuqoqa amanani okuthengiselana phakathi kwamazwe omhlaba olwe-UN Comtrade luthi nyakenye eleZimbabwe lathenga ifertilizer ebiza izigidi phose ezingamachumi amabili, 19.62 million, e-Ukraine njalo lathenga ebiza 25.92 million, eRussia. Ngombimbitho eRussia iphe iZimbabwe ifertilizer yamahhala engamathana zinkulungwane ezingamachumi aphezu kancane kwamabili, 23,000 metric tons, kanye lomumbo isilinganiso senkulungwane zamathani ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 tons. Kodwa ingcwethi yecubungula ezenotho umnumzana Gift Mugano uthi isipho seRussia lesi yasiphathisanga ilizwe ngoba imvundiso le incane kakhulu.
The 25,000 donation is a drop in the ocean, because we need about
450,000 tons of fertilizer. Intengo yamafutha ezimota layo yakhwela eZimbabwe lasemhlabeni jikelele ngenxa yempi yeRussia leUkraine ngoba eleRussia ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuthengiseni lawa mafutha. Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Victor Boroma uthi okudanisayo ukuthi lanxa izinto ezisetshenziswayo ekulimeni eziningi zikhwelile ngenxa yempile, intengo yezilimo ilokhu iphansi kakhulu eZimbabwe osokudale ukuthi abalimi abaningi balime igwayi lona elilenzuzo ephezulu nxa uqathaniswa lomumbu lengqoloyi.
Viability in agriculture is largely affected by the cost of the inputs that you use.
Intengo yama-inputs okulima yiyo atsho ukubana kukhona okuphunayo kumbe akule. Intengo yokulima isiphezulu kodwa imali yokuthengisa kwezilimo lokhu iphansi.
Nyakenye iZimbabwe ithenge impahla egoqela imvundiso indizamtshina lengqoloyi kwele-Russia ebiza izigidi ezingamakhulu phose amabili, 172.3 million. Ngo-2022 yathenga impahla ebiza izigidi ezedlula kancane yamachumi amabili, 23.4 million, kodwa yona yathengisela iRussia impahla ebiza isigidi esilengxenye kuphela, 1.52 million. Okuyinto esola zingcwethi kwezenotho zisithi ukuthengiselana phakathi kwamazwe omabili kumele kulingane ukuze iZimbabwe layo ithole inzuzo ezwayo. Ngimele iStudio 7 iKobulawayo, yimi uNgwele Dube.